So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande. Lingali vuka njani zulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 29 ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho lwegogwekabuyuni lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Kese ngicela ukubana ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sifude from khonapho siya phambili phakamise-ke uzulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga.
Udlakela lolo lokukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho, kube kusenziwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela.
Abesigaba sebulilima lapho okuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections ngeviki ezayo bathi ibandla le-ZANU-PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho.
Njalo futhi into engiyesaba kakhulu ikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacathayo eMpandeni, wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance, kusase-MDC Alliance, wacatha.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwekabuyuni lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Spencer Chuma webandla le-ZANU-PF uthole amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10,727, kuthi umnumzana Costin Mugudi owebandla le-CCC wathola amavoti azinkulungwane ezine 4,800. Lesi sihlalo esasivele singesebandla le-ZANU-PF. Isilinganiso samavoti atholwe yibandla le-ZANU-PF sikhwelile kulaleso esawatholayo kukhetho lomnyaka ka-2018. Kodwa ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lisebenzise udlakela ukuthenga amavoti lokwethusela. Ke sizwe ingxoxo enziwe nguGibbs Dube we-Studio 7 lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Thina njengetipu sifuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani ZANU-PF ifuna ukusebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthisosabhuku ukubana bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana sekhampena. Kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 yakweyinye iminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo yena i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokusisekela, siyabonga abantu ngokusivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi ne-free playing field. Kuyinto-ke okanye silungise free ndaba yama-reforms, sikhuluma-ke labantu basesadini le-African Union ukubana nxa siya ukhetho luka-2023 kulungise-ke indaba zama-reforms, ikakhulu indaba yokuthi kube ne-more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota. Sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400.
Ye, ibandla le-ZANU lithi liyakhalakhala kakhulu, akuladlakela okade lukhona. Liyakhala
nje. Udlakela liyazakala, amajenali athaywa, abantu bethu balinyazwa. Asonto yokukhalakhala into esegqekeni. Ubani ZANU-PF nxa isibhake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela. Yikwenza kwabo, siyabazi kusukela 1980 besebenzisa i-violence against their opponents. Baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betshaya abantu, long sleeve. Yikwenza
manje lizawenzana ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
siyaphambili sadeclare sengamapeace ambassadors ubana kulungisa indaba yokubana ke abantu bethu ke ebikelwe ikakhulu ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu ke azabe bethedise ukubana ke kube lokuthula njalo ke lokubana ke izanu tethu ingasebenzisi violence emakhaya
Alo ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziva umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule saqala ngokumbuza ukuthi bathini ngodlakela oluthiwa lwasetshenziswa kukhetho lolu
Gandhi, Nomzana Gandhi, udlakela lolukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho kube kusenzwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela kade simpumela yokhetho siphumile abantu sebekhuluma ngodlakela hayi lokho Gandhi ingoma Yeah, abantu laba eyasuku zonke ingoma yabo yasuku zonke vele ingoma yabo ngiyasuku zonke kumele siyijayele ingoma yabo ukuthi bahlezi bekhala ikakhulu lapho balahlekwele khona bahlezi bekhala bengadobha kodwa lapha na hayi bagijima bathabe sibi babe bahle bebe njana laba abangaphumelelanga khona bayakhala laba bantu ingoma yabo yasuku zonke le
manje ngokubona kwakho kuyatshengisa na ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaphuma luyikhonoko esikubone kwenzakala egogo
kuyajabulisa kakhulu kanti ukuthi ibandla lethu lezano PF liwinile ukhetho egogwe kuthi kuma by elections lana adlulayo ibandla lezano PF lagaina ama seats esiye kudalele le parliament ngokunjalo kuyajengisa ukuthi phambili lapho siyakhona lakho kuza kuba kuhle njengakhona oko esekubonayo mhlawumbe kube ngcono futhi kakhulu ngoba ibandla lethu libhizi kathesi lilungiselela ukhetho okumangali okuqhakatheke kakhulu yikho khona ukuthi kulungiselelwa ukhetho ngendlela balulekileyo kakhulu ngokuqhakatheke kakhulu ukuthi ibandla liwine ukhetho lolu ngosisindo sibili esikhulu kakhulu kuhle kutshengise laba bantu abangaphandle izitha zethu ukuthi hayi ibandla leli yilo lalwela ukuletha ukuzivusa elizweni lethu leZimbabwe ngokunjalo kutshengisa khona okuzalandela okuzayo kumnyako zayo
ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngalokhu okukhulu kulunywe ngabanye laba abe CCC besithi lina libe lisebenzisa into ezinjengemali uthenga abantu lokunye kunjani
ngiyathaba gandi kade esuzu kuphendulile ukuthi abantu laba be CCC laba omakhala bengachayiwanga la kade anje kade sibe khuluma ngokuthi abantu ade bethengwa kuthengwa ama votes kwenziwa lapha sokuyangisa lokho kunye ngoba sokutshengisa ukuthi abantu laba ngabantu abangafuna ukuvuma ukuthi bayeshulekile abantu abangavuma ukuvuma ukuthi abatholanga lo ngokunjalo nxa sibe kade baqale bethi akulodlame kade sibe phinde njalo bethi bona abantu bebethengwa ivote buying ene le bakhuluma ngayo hayi abantu laba ngathi nxa usuhlanganisa okubili idobi lochago lani konke lokwana akusadleki okuyinto kwakho akusadleki hayi la unje ambontu yakulo uyakwanisa ukuthi ukudle kolo kuyinto abakukhiphayo sokutshengisa isanje ukuthi vele ngabantu abaphonga ukukhuluma nje ngokuthi bazama ukuthi batshelele abantu eceleni baludukhisa abantu babatshela ukuthi kukhona okungcono ngawo akulalutho vele ingoma yabo yasuku zonke abayigidayo bengasela baqhakezele
Alo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo Kunjalo nje abesigaba sebulilima lapho okuze kwenziwa ukhetho lwama by elections ngempela sonto bathi ibandla lezano PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho ngesizwe amazwi esinye isakhamuzi sebulilima
Ekuseni ngithe umanzi sebhavini ngisageza ngezwa abantwana bethu kulabantu bemzini magogo abalidingayo ngathi orayihle batshe ukuthi ngisageza ngiyabuya khathesi ngageza ngaze ngaqeda ekuphumeni kwami kugeza ngathola kulabantu abangu-6 phakathi kwekhaya 1 ngubaba unyathi uthi ungu-chairman wezanu ewhite ku-ward 16 elo sebhu kwethu owe-village 23 uyinani ncube kulo baba usebhu kwe-village 25 uthi urichman moyo uthi ungu-chairperson kwiprovinsi yezanu p f belabo mama abakulo mama oyi-1 okhulileyo lo ntombazana we-youth lo mfana we-youth ufikeni kwabo ekhaya sebefikile ekhaya ngabe ngakhulumisana labo kwathi ubaba unyathi wathi khona khona ngabantu bezanu PF laba ahamba labo balande mina bazoxoxisana lami wayesenikeza omunye umama yena lo wathi behamba laye umama sibilo sekhulile umama lwana wathi bathunywe umhulumende ukuthi bebuye ekhaya lami ekufikeni kwabo ekhaya lami bathi khona khona njengoba mina ngikhanya ngingumuntu we-CCC so akumelanga ngihlale kulwana umuzi endlezi kiwo ngenxa ukuthi laphana kwahlaliswa abantu bezanu so mina kumele ngiphume laphana mbona ukuthi ngiza kuyahlala ngapi okungela zanu khona lapho engizazilawula khona ngenze ngikufunayo njengalokho ngingumabhalani kasebhuku e-village 23 bathi bafuna amabhuku ngathatha amabhuku ngabaqhubeza amabhuku embhalala yakhe wamaminithi ngingumabhalani kasebhuku so amabhuku mbanikezile so ngabatshela ukuthi hayi anything ezayenzakala lapho ekhaya babanyathi inzabuza wena ngoba nihlala ngingedwa ngimfela okazani laba bekhaya hlezi labazukulu bancane so anything impilani sisengozini loba nihlezi phakathi kwekhaya ngisaba from today angikwazi ukuthi ngizathutha ngiyehlalanga ngenxa yokuthi bangilande bengu-6 so kunilanda kwabo mna kangikwazi ngoba bathethe ibizo lami ngabanika ibizo lani bathi ngibona ukuthi ngimanga yikho khona lokho angazi ngicela uncedo ukuthi lingangincedisa yini ukuthi into enje ngiyiphathe ngithini njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacatshayo empandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance kusase-MDC Alliance wacatsha babuye abantu bezani bazomthatha ekhaya befika bexoxisana laye bethi phuma usiphelekezele uyaphenduka lapha waphuma kwahle kwaba yikuhamba kuze kube lalamuhla so lami sendihlezi nisevalweni ngoba bengangilanda bezonitha ngendlela abangenele ngakhona ngubaba urichman we-25 ungusebhuku khona ngale lo nyathi we-village 23 umofati nyathi ohlale e-village 23 yibo bona labo abantu abalenkinga abayazi ngempilo yami laphana ekhaya ukuthi ngihlala njani kuhamba so laba abanye kabakwazi ngempilo yami kodwa laba abayi-2 bayazi ngingacatsha anytime.
Leso ke isakhamuzi sebulilima ebesixoxa le-studio 7 ecingweni sikhona le ebulilima lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni se-Matabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo osesigabeni sakhe phambilini kokhetho lweviki yonale impelasonto.
Babo Gandhi sesimanga ngikhuluma nje ngisebulilima West kuward 14 lapha esama by-election sibona imihlolo ibandla lokwehluleka izano PF libele lomhlangano Friday eklinika Avelina Minister of Education ufike eklinika leklinika yeMalaswazi eyiyo engakavulwa kodwa eseyakhiwa ufika lapha ubiza i-committee yeklinika uyabathethisa ethi yibo ababulala ukhansili wabo webandla lokwehluleka abazanga bephendule bathethiswa kuthiwa bangabathakathi nxa ngihlangana labo e-committee le ithi kimi okusimangazayo ukuthi la bantu bayakhampena kodwa bazithethisa bedithi esibulela ukhansili ngoba besibone siyathende umhlangano we-CCC ngikhuluma izolo ngesaturday bebenomhlangano eSwazi Secondary School eMalaswazi Secondary School lapha abahlaba inkomo bathe ngokuhlaba inkomo basebeqala ukunikeza abantu inyama kube kulama truck avela kwezinye indawo ebulelima e-1 tshela ama-youth okusimangazayo ukuthi abantwana besikolo laba kade bekhona kade beholiswa amakhompyutha banikwa amakhompyutha kuthiwa khona ngabantwana besikolo okusimangazayo ukuthi kambe banganika abantu amakhompyutha abantwana besikolo izikolo zivaliwe beze banikeza ngoba befuna ukuvotelwa esithi i-vote buying abantu bemalaswazo kuward 14 bayakhala ngoba i-candidate experienced Dube onguye ofakweyo ngumfana ongela muzi ngumfana ongela mfazi ngumfana ongela nkukhu ngumfana ongela even umangoya umfana lo ukhona eMalaswazi umfana ofike ezenza igalufu likayise yena ngokuzalwa ohlala eChehanga nje ngumuntu uthi ngemva komsebenzi lo ngevayela election zabuyele chihanga. So abantu ndo bakhala ukuthi awukambe sizamvotela nje o council wethu ngeso zenzi development uyabuyela kiwo. So okusimangazayo ikona lokhu indaba ye vote buying. Sithe abantwini likulungile dlanini inyama ithatha ama computer nalawa ngoba injalo izalo ye vote buying but ibandla lokwehluleka sebeqalisa ukuhamba bethethisa abantu Avelina wacotha ama teacher bekhuluma ngelungile labo lokuthi imali abazithola ziphansi.
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini isihlalo webandla lesi si esigabeni seMathepelelen South. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk lilodaba lokuthi kulesizalwane seZimbabwe esithunjiweyo ngabahlamuki beBoko Haram kwele Nigeria. Umnumzana Charles Choko ngumlimi esigabeni seKaduna nguye othunjiweyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unobhala webandla leZanu PF umnumzana Obete Mpofu ukwele Botswana emhlanganweni walelo bandla ele Botswana Democratic Party elilo elibusayo lequla lebandla leZanu PF. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ninjani bantu besitudio 7 anikhuluma noPrince la uPrince wase manje ngamanje usejobethi ngaleso wethu ya ezalo kisi endaweni yasekisi ngicela ukuphendula abantu abalokhu bebhizi bethi amarapi umqondisi what alikelekele umqondisi umqondisi usebenzela abantu bakubo asebenzela abantu bakubo abanabakhe labobabo bakhe ungafuni emarapi akathule bafethu akathule thina sinsal sithandi njalo emarapi yamosha imoshi nyakithi uthi nizosupportana lento engingayazi ukukhuluma language bani ukhuluma uthini lowo muntu kathi sahlukunyezela abo bantu labo bafethu kele sixolele likele sixolele ongafuni emarapi akathule isixolele bafethu emarapi siyithanda siyamthanda futhi umqondisi lasting nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi. Awu sorry.
Salibonani 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 kustudio 7 lingabe linjani. Ndacela bakithi like libale lati aweta ama-audio Ezra Chisa Spanda balanini phela aweta ama-audio lingabe linjani balaleli bonke bestudio 7. Besicela abantu benkosi sihambeni nisiyevota sonke sibe ngaphansi kukachamisa lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazorejista sirejistila sihambeni kuchamisa siyemvotela sike sichiye le imam bale imamba emnyama le sike sithiye ababandezeli sibachiye sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyoza sikhulula onguye wathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngegoogground uthi tayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana laye uNkulunkulu uyamthatha emtshengiseli ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhulumayo phezu kobuhlungu bamandebeli ukuthi bazwanjani ubuhlungu. Ngiyabonga.
Yeye linjani kustudio 7 bakaleli labasakazi bonke. Ye siyayibona indaba yegogo kawuyoni ngale. Ye bagida bakhulisa sibila bakhona ngale abalombono ukuthi bawinile. Kodwa hhayi balugijela udubo, balugijela bazalukholisa udubo, bazalukholisa udubo bezokuthi abanye abantu sibabone bechaya bebulawa. Ngoba ukuchaya uyachaya namuhla uyokufa ngomnyaka ozayo. Kona vele sibili abantu abasemnyameni ngababoni basemnyameni alibana ngabantu babona ukuthi basemnyameni ngaba kubona kwenzakala eGoli ngabantu ababo labantu abalokhu belinde ukuthi abantwana baseGoli phezu kodubo lolungaka akulusizi bantu bakithi nxa lizafuna ukuvotela ingqubekela phambili yalokhu esikubona ngalolu alibani nxa ingqondo zethu ziyaguquka kakhulu bantu abatsha ilokhu libetha amafoni lingafuni ukuyavota lisithi uvotelwane liza kufica zokuphekiwe phambili kunzima ukuphekwa yilaba abadala abangasela mbona sebediniwa abalokhu bevotela into engahambiyo. Hayi, siyadanisa lokhu, siyadanisa lokhu. Kungelani umfana kokodlalo wekhuluma. Ngiyabonga.
Linjani basakazi baka Studio 7? Mazibhagwa mahle athanda ukuthula azondi violence.
Linjani Studio 7? Awudlakela lolu ufuna ukufunga segogwe lolu lunzima ngoba hey siyabona iCC vele yena iyakhokhela ibanje leZanu PF selisesaba ngeCC le. Hayi mfana lo chamisile power ngoba abantu beZanu PF bonke athi sandihlangana labo abanye ngikhulumisana labo bathi hayi ufuchamisa lo ufunga usithathela umbuso lo singambhayizela lizwe liyahamba la. So ngcono senze udlwangu kwezothi lizwe lingaphunyuki. But nxa sikhanya thina sifuna nini lizwe leli kathi liyaphunyuka ngenkani ngoba hayi mfana lo chamisa abantu abaningi vele bakhuluma ngaye emadorobheni emakhaya besiqhuma esihamba khona vele bathi CC yiyabayivotela kathi sokwezani sokuphelile kibo basakufuni seberoje kakhulu.
Salibonani, salibonani, salibonani uStudio 7 linjani? Hayi thina siyaphila, siyaphila. Linjani khona ngapho? Abasakazi abahle abalethile indaba ezimnandi. Sakazi abahle ukhulumayo ngithusana Sebutswana.
Aw ningabe ninjani Studio 7 basakazi nabalandeli bomsakazi. Hey, sikhulume ngendaba kaMC Limpompo othi abantu beZimbabwe kwamele bayelashwa ku ukhuluma iqiniso lomama and iqiniso kwakumele likhulunywe even ngupresident kumbe kusaphila umgabe uZuma even naye ubaba uRamaphosa. Bayisapote kakhulu iZimbabwe, bayisapote kakhulu iZanu PF. iZanu PF uyibulala ilizwe ingahlonipha amalungelo abantu. Into yobuhlungu uthi lento ikhulunywa ngomuntu ongumama ikhuluma komunye umuntu ongumama odinga usizo kodwa ke abantu bangomama baziwa njengabantu abanothando, abantu abanesinyeka, abantu abanozwelo. But le lamagama akhiphe lapho kumelithi ngabe akhitshwa yilama president esengikhulume ngawo before baba strict kakhulu kuzani PF ngabe izinto azifani nalokho okuyikho khona namhlanje. Ndenye into engifuna ukukhuluma ngayo le ndoda ethi yona lo MEC udelele i-government. Labana abantu akusiwo abantu bokuhlonitshwa labana mfowethu. Yena ungathi uyakhumbula babulala amaNdebele mabaqeda baxolisana bona kodwa eHarare. Manje abantu bagcwele indawo yonke umhlaba wonke ngenxa yokuthi abahloniphi amalungelo omuntu abantu. And even igazi lakhe ubaba lo washona e-Deep Sloot u-Elvis Nyathi lisezandleni zabo abantu laba beZanu PF. So singakubalisa nje kube kuningi but okusalayo ukuthi abalihloniphi ilungelo lobuntu and abayazi ukuthi lento sebeyenze for more than 40 years and thina ezabantu beZimbabwe ayisiphathe kahle. Ngiyabonga ngalokho.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Yazi ngiyanyile ngikhona la ngulo baba bathiwa ngucharumbira lo weZanu PF uthi yena ngegokhwe yeMDC yabe-CCC yibo abayenza umsindo. Sicela ungazosinyanyisa wona baba ungazosijwayela kabi. Libuya lizoyenza umsindo libona nje alivotela yasilivotela kaze lisithaye njani phambili ngochamisa phambili nge-CCC yazoyanyanyisa umuntu oqamba amanga egcekeni egcekeni nto mdala ongangawo sinyanyile thina.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Abahlali bebhinga bathi bamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende elokuphutshisa inhlelo zokwengezelela amagagasi kulindawo ukwenzela ukuthi benelise kulalela eminye imisakazo njengoba iStudio 7 kuyiyo yodwa ebamba kuzo zonke indawo. Ngolwesihlanu olwedluleyo umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Kindness Barata unikeze isigaba sebhinga imitshina yokuvuselela amagagasi kulindawo. Ama digital set boxes uphinde waphawula ngokusemthethweni umsakazo weTasumbuka owathola imvumo yelayisensi yokusakaza kulindawo. Waphawula njalo ngokusemthethweni ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana kudakwashe Mavula Munsaka isiphathamandla sebandla leZanu PF eBhinga yena othi iningi beli senelisa ukulalela iStudio 7 hathi iZBC ngakho sebezazikhethela ukuthi balalele iEP imsakazo.
igama ngumnumzana kudakwashe Musaka onguye ongushado member of parliament oweza no-PF ebinga noti lawa ama set box abanye bengafuna ukuba thatha bethi ngama decoder akwanisa ukuthi umuntu ebone i-ZTV yakhe kakuhle ungena even lamashawazi ayancedisa sibili indawo ebinga ngesingisi bathi it's a welcome gesture ngoba nje isikhathi sonke kwekuhlupha ukubamba i-transmission television le-radio ebinga yazama i-transmedia yona ebona ukukhankaswa phansi kwe-ministry ye-information and broadcasting services ukufaka ama-airwaves awe-radio kodwa hatshi awe-TV kube kusehlula into sibile emangalisayo into sibile kade siyikhangelele abantu bebinga sikhangelele ukubana abantu labo sebezabona i-ZBC abantu sebezalalela ama-ZBC broadcasting radio stations isikhathi sonke lesi abantu bebelalela i-studio 7 ikakhulu ngoba yiyo yodwa kade ibamba endaweni zonke ezebinga kwezinye indawo yebo ngokubamba i-FM kodwa ibihlupha sibile okumangalisayo so khathesi abantu bedinga balaleka kakhulu i-studio 7 lokho kwenzakaleyo sewuzenza ukuthi labo bebe lokhetho ukubana bafuna ukulalela iphi i-radio le-TV station
kwenziwa kuhle lokhu yini kumbe sokukhankaselwa ukhetho
le yiprogramu enhle okumangalisayo singeke sithi iyenzelwe ama-election ngoba yiprogramu ebamba abantu abathiyeneyo ebinga abantu be-TCC abezalo PF ayikhethi yiprogramu yokunceda abantu bebinga njalo ayiqalanga namhlanje ibisilesikhathi uhulumende eyiqalisile wanika abanye ukuthi bezame ukubona ukuthi asebenza yini ama-setbox abo okwakhathesi yikho nje uminister wethu minister information and publicity umama uSenate Kamondi Mhlanga eseyilontshile ukuthi hhayi iministry siziyafaka ebe maningi ama-setbox sebezamile babona ukuthi hhayi ayasebenza so lokhu ngike sithi ngokwenzela ukhetho hhayi ama-programs kahulumende ayenza sikhathi sonke abe evele ekhona bebelontsha njalo i-radio station ethiwa iTwasumbuka FM
lo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Musaka isiphathamandla sebandla lezanu PF ebinga wabekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le ebinga
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi isikhathi yiso eselomona isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwe lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingazilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.